Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 13 Nhlangula 2023 ngokhipsi dube. Endabeni zethu lamhlanje.
MP abhadale 1000 US. Isukaphi imali enenge kangaka? Because iZimbabwe ayinama industry. iZimbabwe industry ikona ngekuthengisa i-airtime, yekuthengisa imbida, yekufuya inkukhu. So isukaphi i 20,000 US dollar for presidential heads. And the constitution yelizwe lethu ayivumeli ukuthi ama opposition afandwe namanye ama organizations angaphandle.
Amalunga edale parliament abebandla eliphikisayo LCCC athi lelidale kumele liphange ukuhluzisisa udaba lokwehliswa kwembadalo ekhangelelwe ukukhitshwayo ngabafisa ukuncintisa ukhetho oluzayo.
Namhla sikhona lapha egwabalanda sibuthene singabantu abaphila lesikhumba se-albinism. Ngakho ke siyanikeza amafutha namhla i-sunscreen lotion for free kungela mbadalo.
ELeZimbabwe limanyane lamanye amazwe namhla kunanzwa usuku lwabantu abaphila lesimo sejwabu elitshiswa lilanga ese-albinism olo World Albinism Day. Wayengumongameli wakwelemelika uMnumzana Donald Trump wethiswa amacala afika phose angamachumi amane 37 ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eFlorida namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Amalunga edale lePhalamende abebandla eliphikisayo LCCC athi leli dale kumele liphange ukuhluzisisa ugwalo olulotshwe yikomiti yePhalamentary Legal Committee olukhuthaza ukwehliswa kwembadalo okumele ikhokhwe ngabafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu lwelizwe oluzaqhutshwa lonyaka. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho ukuza ngesikhathi amabandla aphikisayo esithi inhlawulo yabafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu lwelizwe inenge kakhulu, ngakho ke ayisoze yeneliswe ngabaningi phansi kwesinqumo esesithathwa instrument 144. Abafisa ukuncintisa kukhetho lokuthi ngomongameli kuzamele bakhokhe inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola emelika 20,000, kuthi labo abafisa ukuba ngamalunga edayile ephalamende bazamele bahlawule inkulungwane eyodwa yamadola emelika 1,000 US dollars. Inkuthazo kabithi le igcizelelwe ngummeli wangecentral kuleli dale uMnumzana Daniel Molokeli, yena othi imali le iphezulu kakhulu.
Namuhla kudale lasePhalamende eZimbabwe omhlonitshwa uTendai Biti Harare East uyenze lokho okuthiwa yi-point of national interest, ecela ukuthini iParliament of Zimbabwe ikhangele udaba impumela evela e-constitutional court esingathi sahlulela se-constitutional court esenzakale ngolwesihlanu, lapho i-constitutional court yaseZimbabwe ithe yona lokho kade kucelwa iZimbabwe Electoral Commission kulabo abafisa ukukhankasa esingathi ngesilungu ama-candidates kumele babhadale izimali.
Lokho kusekelwe ngummeli weBinga North edayile ePhalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda esithi imali le yenza kube lobandlululo kwezombusazwe.
Ukuthi iParliamentary Legal Committee ihlezi izolo, siyayazi impumela yabo kodwa sikayikhiphi ngenxa yokuthi safuna ukuthi ibuye izokhitshwa ke phakathi kwedale leParliament, bese kusiba ke isikhathi sokubana abameli babantu abangameli abale mali kuphela kodwa abamela umuntu wonke bayenze ukuthi umthetho lwana kube umthetho obamba umuntu wonke.
Kodwa umphathi ntambo wezomthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthi limali izakwenza ukuba abantu abafuna ukuba ngomongameli kube ngabantu abazimiseleyo ngokupheleleyo.
I think by now they've sorted it out. What transpired was very simple. When the statutory instrument was issued, the normal procedure is it becomes operational. But Parliament, through the Parliamentary Legal Committee, must sit and look at it to scrutinize whether it's constitutional, it complies with our laws. But before they did that, somebody went to court. So counsel to parliament, our lawyers for parliament, as well as they indicated that, in fact, parliament indicated that they can't proceed because the matter is before the court.
The parliament is going to see the ngomthetho iparlamente isebenzisa iparlamentary legal committee kumele ikhangele ukuba lokhu kusemthethweni na. Bengakenzi lokhu, omunye umuntu waya edale lomthethondaba. Bebemise ukuba udaba lolu belisemthethondaba, ukutsho uZiyambi Ziyambi. Kodwa umnumzana Herbert Jamuka ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli phansi kwebandla le-People's Unity Party, PAP, uthi linhlawulo izakwenza ezombuzazwe zithinyelelwe ngabale mali kuphela.
MP abhadale 1,000 US. Isukaphi imali enenge kangaka? Because iZimbabwe ayinama industry. IZimbabwe industry ikhona ngekuthengisa i-airtime, yekuthengisa imbida, yekufuya inkukhu. So isukaphi i-$20,000 for presidential head? And i-constitution yelizwe lethu ayivumeli ukuthi ama-opposition afandwe namanye ama-organizations angaphandle.
Lokhu kuza ngesikhathi umthethondaba we-Constitutional Court unikeze idayi lephalamende umhlaka 16 Hlangula ukuba lihluzisise udaba lwenhlawulo le ekhanya ingasoze yeneliswe ngabaningi abanesifiso sokuncintisa kukhetho lwalonyaka lokudinga amakhansila amalunga edayi lephalamende lomongameli welizwe. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba umnumzana Divine Hobe ofuna ukuncintisa kukhetho waphaneka udaba lolu emthethwandaba esithi imali leyi inengi kakhulu. Idale lephalamende likhangelele ukupha umbono walo ngemva kokuba ugwalo lwe-PLC committee solubekwe phambi kwedale ukuba litsho ukuba imali lezi zehlise na loba hatshi. Ukhetho lweZimbabwe lukhangele ukwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Amabandla onke aseqalile ukukhankasela ukudinga usekelo. Ngimele Ntuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe namuhla kunanzwa usuku lwabantu abaphila lesimo sejwabu elitshiswa lilanga ese-albinism ele-World Albinism Day. Abaphila lesimo lesi bakhala ngenhlupho ababhekane lazo ezibalisa umkhuhlane wemvukuzane lokubandlululwa ngumphakathi, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kulenhlanganiso ezithile eziphathisa abantu abale-albinism elizweni abaphuma emulini eziswelayo ngokubapha usizo lwamafutha okuvikela ijwabu labo ekutshisweni lilanga okugcina kubangela umkhuhlane wemvukuzane. Iningi labo kuyadingeka njalo ukuthi bathole amangilazi ngoba bevame ukuhlaselwa imikhuhlane njalo yamehlo. Unkosazana Sharon Gumbi ophila le-albinism ongumqondisi we-Princess Safety Center Foundation eluveve kobulawayo uchasisa abakwenzileyo ukunanza ilanga le-albinism day.
Namhla sikhona lapha eGwabalanda sibuthene singabantu abaphila lesikhumba se-albinism. Ngakho ke siyanikeza amafutha namhla i-sunscreen lotion for free kungela mbadalo. I-sunscreen lotion le iprovidwe kithi inkampani okuthiwa yi-Zimplats. I-Zimplats sinikile lathi mahara. Ngakho siyanikeza namuhla wonke umuntu ophila le-albinism for free.
Unkosazana Yolanda Mpofu olomntwana ophila le-albinism uthi ingane yakhe iyabandlululwa.
Hayi, anganakumswana nakahle nje ukuthi babe sithi hey mntwana lo ngundofa, hey walala labondofa. So vele nje kwaba lo nganitha hayi, so umuntu vele ungceda ngisisi wami vele, even lo muntu obengenzeke laye vele wahle wangasacaca. So vele umntwana wahle waba ngumntwana kagugu, ngincediswa ngisisi wami isikhathi esiningi nobe ngincedala ngamafutha nala afunakalayo ukuthenga njani angabi lezilonda. So ngathi singiyathaba nje ngiba nithe ngibona vele yami kugroupu nje befakile ukuthi sesilo hlelo abangasincedisa ngalo. Hayi, nami ngithabile ngathi ngona ngifika, hayi sembonile sibili ukuthi hayi ngathi abantu laba ngabantu abamukelelwe khangelelwa kahle ngabanye abantu.
Unkosikazi Caroline Gwinda oleminyaka engu 41 ubonga isipho samakha avikela ukuchiswa lilanga phecelezi isunscreen.
Amafutha lawa bengivele ngiwathola. So ayasinceda like for ilanga nxa ilanga lichisa they prevent isan itwan ukuthi singabanjwa yi-cancer kuyasinceda ngoba ilanga nxa lichisa kakhulu singagcoba isunscreen ukuba ngcono. Ngoba wona ngwawo amafutha lawa they are very expensive so masiwathola so kuyasisiza. Ayachiyana kwezinye indawo athola ama $10, $15 kusiya ngama SPF because kulama SPF 10, SPF 30, SPF 50. So the higher the SPF yikho akusiza ngayo and the higher the SPF the more expensive.
Unkosikazi Mary Ndiweni wase Harrisville othole amafutha uthi isimo se-albinism alaso sizadala imvukuzane yesikhumba.
Yimi ngilama balabala embaleni lasengalweni lasentanyeni bathi khona it's caused by the UV light. Ngibesengahamba emadokoteleni bathatha wonke ama-test bathi it's going to lead into skin cancer. Nxa sekuphume kakhulu kubuhlungu. Kubuhlungu akulumi but kubuhlungu. Iskin siba buhlungu sibili. I wouldn't know man guess I need something very soft. So that is, I was just using Vaseline. I've tried all amafutha kwangehlula. Ngiyathaba sengifuna ukuya ngeke ngcontinue ngayo nale. I've been looking searching for this for a long time. So ntengubona ku group ingathi no matter ngikhatshana ngizafika kuphela.
Inani labantu abaphila le albinism eZimbabwe izinkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa 70,000 kuthi emhlabeni jikelele oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezilichumi lasikhombisa 1 in 17,000 elalesi simo. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abaphila le-albinism bacela ukuba imuli zingabandlululi abantwana ikakhulu abazalwa belalesi simo kodwa babasize ezimulini ngokubatholisa impahla ezibavikela elangeni ezinjengengwani, amangilazi, amafutha okugcoba, ama-sunscreen njalo bengabavimbi ukuya esikolo. Lonyaka usuku olwe-World Albinism Day luhamba phansi kwendikimba ethi Inclusion in Strength. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo eluveve, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulesizalwane seZimbabwe esimiswe emthethwandaba kwele South Africa namhla ngecala lokuncedisa ukubaleka ejele komdlwenguli lombulali owaziwa kakhulu kwele South Africa uThabo Bester, kubika uThuso Khumalo.
Eveza oweZimbabwe lo emthethwandaba kamanje Bloemfontein esabelweni seFree State, umtshutshisi uthe wetheswa icala lokuncedisa uThabo Bester ukubaleka ejele. Umthethwandaba uzwe ukuthi uZanda Moyo oleminyaka engamachumi amathathu lanye 31 wadala amacala amane ekubalekeni kukaBester ejele. Isikhulumeli seviyo labatshutshisi esabelweni seFree State, i-National Prosecuting Authority, umnumzana Peladi Shubing uchazele abezindaba ngamacala abhekane lomoyo.
Well, at the moment he's facing 4 charges.
Wetheswa icala lobuqili elokuncedisa isibotshwa ukubaleka ejele, elokugcina isibotshwa lelokubamba isidumbu ngendlela engekho emthethweni.
And the last one, assisting an inmate to escape from lawful custody.
Wabona ukuqoqa wenhlelo zehlanganiso esisonke People's Forum efuna kuxotshwe abaselizweni ngokungekho emthethweni, umnumzana Freeman Bengu uthe yikho abahlala bekutsho ukuthi bunengi ubuganyi obudalwa ngabantu bokuza.
Indaba yama foreigners, illegal foreigners especially in South Africa commit a crime. Hayi lezinto sesizijwayele thina, sesiyabheka nje siyazi ukuthi you know most of ama crimes ama gruesome la South Africa into singakaze sizibone. Sizibona from ama illegal foreigners. Ama Zimbabweans aku number 1. And unfortunately khona nala amaZimbabweans alright, but then asayiboni kanjalo thina, sesibona ukuthi wonke amaZimbabweni mawuzela eSouth Africa azowenza crime, azokhomitha anyway indlela ukuthi bangenza imali ngayo.
Loba kungakaziwa ukuthi umoyo ulecala kumbe hatshi, izalwane zeZimbabwe sezisole kakhulu labo abafika kuleli baqale kudala amacala. Isizalwane seZimbabwe njalo eyisiphathamandla sebandla lePAM, umnumzana Cosmas Ncube uthi lokhu yikho okwenza bonke abeZimbabwe babonakale njengezigangi.
Siyaxwayisa kakhulu abantwana labafowethu bonke nje abakwamthwakazi ukuthi bengazitholi sebethinteka endaweni eziningi ezingcolisa ibizo likamthwakazi, ezingcolisa ubuntu bethu. Ibuchapha babantu bakithi, singazitholi sesingenele endaweni eziningi. Abanye abantu abakakwazi ukucabanga bathi ubugangi lobugebengu obenziwa ngabantu bakithi siyisigebenga sonke.
UThabo Bester wagwetshelwa udilikajele ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula abesifazane ababili wabulala oyedwa. Waziwa ngokuthi i-Facebook rapist, njengoba abesifazane laba labanye azama ukubadlwengula lokubabulala, wayebakhombisa enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Facebook. Ngesikhathi baleka ejele eMangaung esabelweni se-Free State, wachiyachise isidumbu eselini lakhe okwenza iziphathamandla zakholwa ukuthi uzibulele ngokuzitshisa. Kodwa ke kugcine kuvela ukuthi uBester, okukhanya ubelezimali eziningi, ufumbathise abantu abaningi kakhulu, okwenza kwabalula ukuthi eyisibotshwa alethelwe isidumbu eselini lakhe asitshise aphume ahambe. Intombi yakhe ongudokotela uNandipha Magudumana wetheswa icala lokudlala indima enkulu ekuqoqeni lokuletha isidumbu esatshiswayo. Abomthetho bacina befumana ukuthi isidumbu esatshiswayo ngesikamnumzana Kahleko Bereng Mpolo, yena olemuli esisidla amahabulo esithi waqala wabulawa laye ukuze isidumbu sakhe siyetshiswa ejele. UBester lentombi yakhe baze bayabanjwa sebeseTanzania, osekwenze kwabotshwa abantu abaphose bafike ichumi abathinteka ekufohleni kwakhe kukoqela lowezimbabwe no. Umoyo utshela umthethwandaba ukuthi uzakhuluma lemuli yakhe ngodaba lokudinga igqwetha elizamela kule cala. Umantshi uthembisile ukuthi nxa ezephenduka ukuvela emthethwandaba kuzabe sekulomtoliki wesiNdebele. Ministry 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngiuThuso Khumalo.
Sizwezwela kwamanje amazwe, owayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump wethiswa amacala afika phose amajuma amane 37 kukhangelelwe kumisa emthethwandaba eFlorida namuhla. Abezindaba abe-Reuters babika uba wethiswa amacala okuphatha ongekho emthethweni amaphepha kahulumende ayimfihlo esesukile esikhundleni sikamongameli. Amaphepha la akuqela aveza ukusetshenziswa kwezikhali ze-nuclear kanye lokuhlasela ele-Iran lokunye. Wethiswa njalo la macala okuqamba amanga kulandela okwala kwakhe ukuba kulamaphepha ayimfihlo emzini wakhe. UTrump wahambisa amanye amaphepha engakayithiswa amacala la emapholiseni ensida i-FBI. Kukhangelwe ukuba uzaphika amacala awetheswayo. Ubotshwa kwakhe sokuzondise abalandeli bakhe abathi ubotshelwa ukuthi ufisa ukuncedisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abakubandla lamademokrasi labanye bathi uTrump ugangile ngakho ke kumele abotshwe. Uzihlaziye udaba lolu sixoxe lomfundisi Rafael Mtombeni ohlala eDallas, Texas.
Sekufikile sibili ukuthi kusesiya sibili ukuthi ayethonisiswa. Lokho besingathi sikumelele kodwa singakwazi ukuthi kuzani.
Kuyini okwenza utsho njalo?
Ukuthi ngitsho njalo ukuthi kwabonakala khona laphana nxa abomthetho laba be-FBI bemhlasela laphana eMendoloka bethola amaphepha lana afihlakeleyo. Kwahle kwakhanya ukuthi hayi lapha kuzaba necala.
Abakubandla lama-Republicans bathi ukubotshwa kwakhe kungani akuhambi kahle, bathi kungazani ke umongameli Joseph Biden wenza lokho senzela ukuthi anqobe ukhetho oluzayo. Kungakho njalo?
Hayi, silo qiniso lonelo. Angikholwa ukuthi liqiniso lelo. Bayavala nje into abayibonayo labo ukuthi iphambanisekile. Ungalalela kuhle nxa bekhuluma lowo ndoda uba ukhuluma into sibili esegcekeni ukuthi akukho lokho kungathi kuthiwa khona uTrump ufuna ukubandezelwa ukuthi mhlawumbe angabe wini ukhetho kumbathini. Kulicala elisegcekeni nje libonakalayo ukuthi amaphepha lana ube ngafanelanga ukuthi abe lawo emzini wakhe.
bekungele inenye indlela engenziwa njengoba ubaba lo wayengumongameli welizwe ukuthi kuphela kupholiswe kulabo bama-Republicans abacabangela ukuthi kwenziwa ngabomo lokho.
Nxa kungenziwa njalo kuyabe sokuthwitsha ukuthi phela umthetho awusekho elizwe ngoba kungenziwa ukuthi khona kuphosiswe into eqinileyo esegcekeni ebonakalayo ngoba bamzama izikhathi eziningi ukuthi bambalele bamtshele bamncenge ukuthi kawalethe amaphepha lana kazanga kwenze khona so okunye obezakwenza kuyini ngaphandle kokuthi basebenzise umthetho njengomthetho njengakhona lokhu mina ngokubona kwami ngibona ngathi akusizi ukuthi kwenziwe ngathi kuphoziswa ama-Republicans endaweni okufanele ukuthi ikhangelwe njengento elidala.
Ye kodwa ubona njani udaba lolu luyaphela njani njengoba esethiswa amacala wonke lawo?
Udaba lolu luzaphela kodwa-ke luzathatha isikhathanyanyana ngoba bazazama ukuthi ludonse inyawo lungaze lohamba masinya bona ama-Republicans lama-lawyers akhe uTrump wenzela ukuthi nxa ewinile uba ngupresident andisebuye gqoka futhi isigqoko lesiyane sokuthi ekhanda lakhe esokuthi asathonisiswa kodwa-ke nxa eluzile luzaqhubekela phambili luzamngenisa enkantolo lona.
Umfundisi Raphael Mthombeni, sizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, kunapha eMelika. Abantu emaphandleni bathi bathwele nzima ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe. Bathi kayisathengi lutho imali yakwaleZimbabwe. Uyakhala unkosikazi Nokuthula Adonsi ohlala esigabeni seAvoka eInsiza ngesikhathi idola leMelika lithenga amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilijumi lantathu, 13,000 Zimbabwe dollars, emkambo wensita namuhla.
Sokusebenza njerabithi lapho ikhona yileli isebenzayo akuphileki avele nje ukuphila kwakhona yilokhana okokuthi nje ingathi ukuthi sekuthingakuhamba khona le makhaya siyolaba abalilileyo sithola lathi abalilileyo kungathola nje kuyenayo bethenga ukudla kuphela vele sebenzela ukudla phela kulezi nsuku
kuthi abasakwazi abakwenzayo eZimbabwe.
Ziyadura okusirayo vele ziphela deyi namuhla uyahamba uyothenga ulutho sathola kuneyiprize and sokungani ama-prize aphela kakhulu ngentengo ye-r t g s kumbe i-vold but akusasani akusenjalo but esivinileki esinto sezidura kakhulu esibi ngoba i-cooking oil layo sibengayisalangeni kungayisishike kuma-$5 something aku vele into sezidura sibile kuzayo bengibuza nje omunye eshopi lakanjani ukuthi ngithenge ne-r t g s wampelise kona nxa ukuthi ngithenga ne-r t g s i-5 kg izaba 98,000 ukuthi sansithenge i-5 kg yebhuku i-10 kg yebhuku manje.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Jeffrey Juma ohlala eJimila eJolojo.
Into engikhuluma ngayo ngomomo nje esiphakathi kwawo kalokhu idola leZimbabwe nje lisiwa kangaka akusaziwa lokuthi abantu bazaphila kanjani futhi wesindaba lecholotho esihlezi kiyo ibhondi vele kalikaze lisebenzi. Hhayi abantu sithwele nzima abantu sithwele nzima abantu siyehluleka lokuthi vele siyakwenzani. Isinkwa sikhwelile isinkwa isiyi-15,000 bond RTGS abantu babelimileyo ukuzimbambayela khonokho yikho nje abantu bavuka benatha ngokutiye abanye abalapho kodwa ongelakho-ke kumtedanela esinkweni esivele singekho ludubo siyilolu vele esiphakathi kwalo. Lokuyafanana nje lokuthi nje ugqokise umuntu isaka umbophe efesafoketha yiko kwenzakala la.
Yisakamuzi esihlala emzilikazi ward eJolojo umnumzana Alex Mlotshwa uwatshelwa ngumuzi uthi bazama ukuziphilisa loba bebhekane lohlupho lokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lokwakha izindlu ezintsha.
Hayi asilahlupho olunjani uhlupho esilalo kuphela yilolono lolu olwasivelelayo ukuthelwa ngumuzi ludubo olwezincwadi zabantwana amasetifiketi izincwadi zonke ezaphelele ezindlini lezakhiwe lokuthi siyakhe izakhiwo yindawo kade ngiyethingauthiwa siyaxhaswa khona sicela ukuthi sixhaswe khona. Hhayi okokuthenga siyathenga njengokuba vele siyathenga kuphela izinto. Izinto ziyakhwela ziyehle, zikhwele ziyehle, zikhwele ziyehle, zikhwele ziyehle. Siyathenga masi yabe kukhona siyabe sikudobhile. Siyathenga kuye emva kwesikhathi futhi sithole sithenge.
Kukhangelelwe ukuba idola leZimbabwe liza kuwa ngamandla ngokuya kwesikhathi ngenxa yokuxokozela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho oluza kwenziwa lonyaka. Abatsha abalamabhizinesi atshiyeneyo bathi amabhizinesi abo alakho ukubhidlika ngenxa yedola leZimbabwe eliwa isisindo suku zonke. Kubika uTobias Mdzingwa.
Umunye wabatsha abakhulume lomsakazo weStudio 7 uWinnie Moyo uthi ziyanda indubo zabo ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe.
Ibhizinisi lami liyaxega, liyaxega ngenxa kwe-environment yethu esiyiyo. Ngodwa mina ngilendlela zami engizama ngazo ukuthi ngiphile ngazo. Ngisebenzisa imali esiyibiza yona ukuthi yi-forex. I-forex leyi ngiyayisebenzisa ukuthenga lokuthengisa impahla zami ngoba imali yethu esiyisebenzisayo leyi eZimbabwe yona ihlezi iphela amandla nsuku zonke. Ukwenza khona kube nzima ukuthi ngihode istaff sami kumbe ngithengise lama-customer ami ngoba kusho ukuthi amalanga lamalanga ngiyabe ngitshintsha ama-price.
Omunye njalo osakhulayo uNdumiso Sibanda uthi bafisa ukuthi eleZimbabwe lisebenzise imali yakwele Melika.
Kuqakathekile ukuthi abantu abatsha or amabhizinesi asakhulayo asebenzise imali engingathi ngesilungu estable ukuze babone ukukhula kwebhizinesi labo ngoba kungasetshenziswa izintola. Inkinga ekhona ukuthi i-rate yehla yenyuke imihla namalanga, so suka kube nzima ukuthi noma kubonakale i-profit or kubonakale inqubo yebhizinesi. So kusetshenziswa kwe-US dollar mbongani kungabangcono because kugarantiya i-stability.
Inkokheli yabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party uMudenda Chilumbo uthi ibandla elibusayele ZANU-PF yilo elibisela muva abasakhulayo abakumabhizimusi.
I-economy yeZimbabwe i-economy elizwa imanga kuhle. Yabulawa yiZANU-PF, akula business ehamba kuhle. Wonke abantu they are hustling, even the formal sector is hustling. Akusela informal sector because the formal sector is now the informal. So tina esingakwenza khona apha ikwenza i-political action abantu laba baphuma embusweni ngokuphangisa.
U-Eric Gono okuhlangothi lwabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change ulombono ofanayo.
Kuyazivezela sobala ukuthi uyehluleka ukhulumende and abantwana beZimbabwe sebedubeke kakhulu ngenxa yabantu abazinika imisebenzi abangayigwalisiyo. Kulusizi kakhulu ukuthi basebenza ngokuzikhandla abasakhulayo kodwa imisebenzi yabo ibisele emuva ngamasela.
Kodwa u-Addington Mpofu unobhala obona ngokukhitshwa kwemibiko kuhlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF kobulawayo uyawalandula amazwi kaGono loChilumbo.
Akusinto entsha. Every time nxa siya kuma elections the Americans or ama westerns they always do that. Siyabona bezama ukusupporta izinto zethu beqalisa ngecurrency bebuye entweni zamagetsi bebuye nge-social media bekhiphe besebenzise i-news zaphandle kwelizwe ukukhuluma into zabo ezingamanga. But ngithanda ukuthi these are just temporary economic hiccups okuzalungiswa yi-government elidwa ngubaba uMnangagwa.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho okunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi ilizwe lifuna abakhokheli abazingcono ngezomnotho ovulekileyo i-free market ngesilungu.
Ukuxega-xega komthombo weZimbabwe ngempela kuphazamisa osobhizimisi kukakhulu abontanga ngoba yasilelwa izimali zangaphandle njalo abanandlela zokuzuza izikweleti emabhenki. Ngakho-ke kusobala ukuthi badinge eminye imithombo yemali ngaphandle kwelizwe njalo nxa bethenga izimpahla kabenze ilima lokuhlanganisa izikhwama ukuze izinto zabo zingaduli. Ukubhidlika komnotho sokufuna uhulumende omutsha kodwa kungazuzwa nje abantu abazingcono ngezomnotho ovulekileyo esithi ngekhona ngesikhiwa i-free market, hatshi kungalungiseka.
Liwa isisindo ngamandla idola leZimbabwe ngesikhathi ibhanga elikhulu lelizwe lizama ngamandla wonke ukuhlela indlela yokusetshenziswa okusemthethweni kwemali yakuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mdzingwa.
Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singaphuma enkundleni likhumbule i-Live Talk siqhubeka ngodaba lwembadalo okumele ikhokhwe ngabafisa kuncedisa ukhetho oluzayo.
Yimi ke lapha umthembo Stoba ukhiphe Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakuri yeZimbabwe.